imuli ezedlula amakhulu amahlanu ezitshengiselayo eWange Colliery Company Limited zibike ukuba sebeneminyaka phose edlula emihlanu bengaholiswa, kodwa amalahle ayathengwa malanga onke njalo amapholisa ebebalandulele ukutshengisela baze baphiwa imvumo libutho. Izisebenzi zeWange ziphila nzima abaholi, kodwa basebenza gadalala osekubangele ukuba imuli zabo zingenele ukuze bengahlukuluzwa ngabaqhathi kulandela ukutshengisela, njalo abasaphatheki ngesiphatho sikamqhathi. Unkosikazi Thobekile Shoko oleminyaka eyi-29 olomkakhe osebenza e-Opencast uthi kuyafana lokuthi umkakhe akasebenzi, ethi babuhlungu omkabo abaholi balabantwana njalo bazibona bengela kusasa.
Thethwe ngubaba osebenza e-Colliery. Today we are on day 3 on the demonstration of amadoda ethu. We are in pain. Sebuhlungwini obubuhlungu kakhulu. Umkethu sebele 5 years we are not being paid. And we are not even given anything. And we have kids who go to school. We are a young growing generation. We don't even have a future. Asiwazi ukuthi siqalela ngathi siye ngathi, because asilakho esilapho because of our husbands. We know that our company is the major company of Zimbabwe.
Owayesebenza eWange Colliery Company Limited osewathiya umsebenzi uFarai Ngwenya owathiya umsebenzi ngomnyaka ka-2012 uthi lokhe wathiya umsebenzi kakaze aphiwe imali, bahlala bethenjiswa njalo sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani, labantwana abasafundi.
ngu-ERP ngaphuma ngo-2012. From 2012 till today sengile 5 years lama months. Ngo-8 June yabengkwanisa 6 years. Anganikwa even cent. Bapho ngokuthi kuthiwa buyanikezwa ama 200 at times asiphiwa even cent. Asisakwazi ukuthi thina vele owenza senze njani. Imali zethu sezile lokhu ze i-inflation sizilokhuzile. So ukuthi senze njani thina sisakwazi. Sesireceiver ama-letters ezindlini ukuthi siphume ezindlini. Sisakuya ngaphi thina singelalutho, asilani. Abantwana besikolo abasafundi, bahlezi ezindlini. Thina asilamali yokuthi sihambe siyokwakha.
Omunye njalo owathiya umsebenzi, unkosikazi Doreen Chuma, uthi abantu bazikhethela ukuthiya umsebenzi ngoba bekungasasizi, yikho bekhethe ukuthiya ngoba babethenjisiwe ukuphiwa imali zokuthiya umsebenzi.
Imali siluzibhala. Sebefuna ukusibona bona i-management thina singabayanga. Because we won't be able to build anything, even to do anything with the money. Ngoba nje bona babambile imali zabo omkayo, awobaba bethu. Sebebambile. Esikufuna ukuthi siphume na sifuna 10,000 per each person. Even if 15% yona leyana yasalayo from 23. Obaba bethu babuya bezoreport ezindlini. Ah, kule 23. Ah, kule how many? 15, 7. Leyana yaginywa ibuyini 16,000. Yikho esikufunayo. I-16% leyana. Yikho esikufunayo thina ukuthi kathethi sihlezi sinje.
Ethi incwadi zokubaxotsha ezindlini seziyinqwaba ezindlini, njalo inkokheli ezikhona aziphume ngoba sebeyehlulekile ukusebenza labantu.
Bithi ngiyanga. Sabasebenzela kukuhle nje. Nabo kumele besike kungokwethu siye yakha. Sihambe kuhle, sivalelisane kuhle. Kanti yona vele i-management enjani ezafuna ukubona ufomeni owayesebenzela i-big company. Ehlale emathokothokweni engenani. Bembambele idlule imali yakhe. Bona omagore bahlezi ngale e-company lodge. Kathesi ungabakhangela izihlathi ukuthi sezinjani. Sezinjani izihlathi? Thina lokhu esiwonda imali babambile khona ngale. I-interest yaba khona yini? I-scheme of arrangement yayenziwe ekhoti. Ekhoti bathi sebeyenzile lokhu e-scheme of arrangement. Kathesi abasa
Ababe yizisebenzi zeWanki Colliery Company sebetholiswe incwadi zokuthi baphume ezindlini zenkampani kodwa bona bathi abasoke baphume ezindlini mpaka baze batholiswe imali zabo kulandela isinqumo seHigh Court ukuthi batholiswe imali zabo. Ngomnyaka odlule izisebenzi zeWanki Colliery Company Limited bake baholiswa impuphu lezitina inkampani isithi ayilamali kodwa izikhulu zenkampani zihleli kamnandi. Bekungela odobha incingo kumahofisi onke eWanki Colliery Company umsakazo waze waya emoyeni. Abatshengiselayo bathi bazatshengisela konke kuze kulunge. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.